Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Uhulumende is not ready ukuthi kona asize abantu bezibakwe. Imali zonke lezi zithwa kona zibuya lama donors sivela sibone lokuthi ziyangapi.
Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane.
If iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Ingcwethi kwezenoto zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe ngolwesibili sokudale imibuzo eminengi phezu kohlelo lukahulumende lokuhlola abantu lomkhuhlane. Umufi ngumama welunga lezano PF elake laba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sylvester Nguni. Ugogo Nguni ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili njalo ubhubhele esibhedlela seWest End eHarare. Uvigwa ebekwe izolo emzini wakhe eMondoro eMashonaland West. Ekuguleni kwakhe imoli kamufi ibikwa imuse esibhedlela seWest End ingacabangeli ukuthi engaba ele coronavirus. Isibhedlela lesi kasilanhlelo zokwelapha kumbe ukwamukela izigulane zalomkhuhlane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ugogo Nguni uqale ukukhwehlela ngeviki edluleyo mhlaka 16. Kwathi mhlaka 19 kwamqinela wasethwalelwa eHarare lapho abesibhedlela abafika bamfaka yedwa ngoba benakanela ukuthi ule coronavirus. Kodwa umbuzo okhona ngothi kungani abezempilakahle eMondoro bamekela yena wayevele elempawu ze-coronavirus. Ubona abezempilakahle laba abambonayo eqalisa ukugula bamelapha bezivikele na? Kasenelisanga ukukhuluma labemuli kanguni. Kodwa sixhume umeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa kuyikuthi khona umkhuhlane lo usisemaphandleni kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bayaphela nya. Uhulumende is not ready ukuthi khona asize abantu bezimbabwe. Imali zonke lezi ezithiwa khona zibuya lama donors ezijejeneyo imali eziningi kakhulu sivela sibone lokuthi ziyangaphi. Bengikhuluma labantu abasemakhaya namhlanje nje imbuza nje iphongifone ukuthi khona ngizwa ukuthi khona banjani njengoba thina sikulockdown. Kade bemelele impuphu begcwele abantu ezodoki. Kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bami phezu kwengozi enkulu kakhulu ngalowo mkhuhlwane ngoba uhulumende kazimiselanga ukusiza abantu.
Khona ukuhlolwa kwegcikwane leli ele-COVID-19 ubona ungani kwenziwa ngemfanelo na? Nanku sizwa abaningi bahlolwa umuntu esesitshiyile kutholakala ukuthi ubulewe lilo igcikwane leli. Kungakudingakala yini ukuthi abantu bahlolisiswe ilizwe lonke kungakhathalekile ukuthi bazwa njani emzimbeni.
Ye, kube kufanele ukuthi khona uhulumende abuye phansi ebantwini. Ama health workers yabo la njengoba bepiwe izimali lama donors. Kababuye lapho okuhlala khona abantu, bahlole abantu, umuntu wonke kufuze ahlolwe. Kakumelanga ukuthi khona uhulumende ahlole umuntu osefile kwinkona besitshela ukuthi khona akadele COVID. Akusebenzi konoko. Uhulumende yiko sithithi khona uhulumende weZimbabwe vele angiboni ukuthi khona userious ngalo mkhuhlwane. Babhizi bona ukuzidengela impahla ezokuvikela bona njengoba libabona behamba beyabezivikele sibili. But abantu nje abantu makhaza nje siyazidubekela lapha phansi. Siphila ngentando kamlimi. Hayi ukuthi khona silo uhulumende esithi kumbe angasinceda. Ngijwa kangiboni.
Manje ngalokhu esikubona kusenzakala emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo ukuthi abantu baminyene babuthene badinga impupho lokunye okusilela ezindlini. Ubona ungani umkhuhlane lo awusoze uthabalale na masinya ngenxa yalokho?
Kuvele abantu bayazidwekela la. Batshona besiqambela amanga lapha besithuthwa khona bhalana abantu, bhalana abantu, sibhala abantu siyobafakela ebahofisi nabo khona ngale. Akula muntu ngicho engingamuzwa isithi kona ngithola usizo. Impupho abakhuluma ngayo asiyiboni thina. Angazi ukuthi inga ngoba ingabuya emashops bayabe sebeduriswa okunye okumangalisayo. Uthola abantu begcwele bedubeka shuwa singazweli impupho madoda. Impupho, impupho elizweni elithi kuthiwa khona siyalima. So umkhuhlwane lowu siyaziphilela ngemthandazo. Siphila ngesipostori mnumzana la. Sidosa ngefarisi akula ngitsho ngitsho. Umuntu osikhangeleyo la singaqambelana amanga sithi kuthiwa khona hey bayakhangela bazabuya besinika impupho akula. Abantu abethu khona hey sizabanika izimali kuma ikokeshi la ku one wallet bangapi nxa besipha kumbe baphanana khona ngale abephezulu ngoba abanye lapha uningi lonke vele asiboni. Khathesini labantu abadubekayo mina lapha izalukazi amapentshenazi abanye ngabagogekileyo abanye bale mikuhlwane emibi kakhulu abazidubekelayo khonapho betshona benginika amanasingeni ama-text message ukuthi khona usincede.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Kunjalo nje izakhamizi zeHarare zithi ukubhubha komuntu wesine lo kuzethusile njalo zithi uhulumende kumele aqhelise uhlelo lwakhe lokuhlola uzulu lumkhuhlane. Sixoxele omunye wezakhamizi umnumzana Charles Nyoni yena olwela njalo amalungelo kaZulu.
Izakhamizi kanye noZulu sebetshaywe luvalo ngokuswelakala kukamama lo ngoba khathesi sokutshengisa okusegcekeni nje ukuthi hayi umkhuhlane lo usuvamile njalo uyabulala. Abantu abaningi batshaywe luvalo ngoba sebebonile ukuthi sokusitsho ukuthi umkhuhlane lo usigcile ilizwe lonke njengoba kwaziwa ukuthi umama lo wavela ngaseMondoro wasebuya nje egula wazofika wabhubhela ngapha ukutshengisela ukuthi bonke bemvakatshela kumba hamba nabo kumba babehlala labo kanye nasesibhedlela sakhona bonke lalabo sebekhangele ukuthi labo kumele babe sebegula okutshengisela ukuthi inamba eyabantu abagulayo njalo abazabanjwa ngumkhuhlane lo izakwanda okuthi ukuthi nje uhulumende indlela azisebenzisayo zokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungawandi kukhanya ngani nje sekumele zikhangelwe zihlalelwe phansi zikhangelwe ukuthi zinga renovethwa kanjani ukuthi zize zisebenze njalo zivikele uzulu kulo mkhuhlane.
Bakhona odokotela abathi uhulumende akaluphathi kuhle udaba lwecoronavirus lolu. Ungathini ngalokho?
Ngivumelana labo dokotela laba sibili ukuthi uhulumende udaba lolu lo coronavirus kaluphathe kakuhle ngoba singakhanyela ukuthi umama lo osichileyo uvelele ngaseMondoro okuba yiyo iMashonaland West Province wazokufakwa ngapha esibhedlela saseHarare okutshengisayo ukuthi vele mswa egula ethathwa izimoto elethwa ngapha eHarare akula ngitsho testing ngitsho nayodwa eyayi eyenziwayo kumbe i-isolation ayifakwayo kuyo ukuthi uqale kukhangelisise ukuthi ugula ubulawa yikuyini engakahlanganiswa nabantu abaningi. Njalo nje uhulumende obebhizi ephiwa izimali ngabanye amazwe kanye nabantu besithi banceda indaba ye-coronavirus yokuthi kube lamasenta kwamaprovinsi wonke, sebethatha umuntu ovela eMondoro bemletha ngapha eHarare bemhambisanga esenta ye-isolation ekhona ngale eMashonaland West, okutshengisayo vele ukuthi indawo lezi kazikalungiselelwa. Njalo ama-test kit lalokho kokutestisa i-coronavirus uhulumende kakuqakathekisisi, ngoba yena ubhizi udidizelana lento ezokuphumisa imali ezingasizi lutho njalo ezingancedi usulu, echiya indaba le eyokuthi kube namakhithi akwanayo njalo avamile ilizwe lonke ukuthi umuntu angaze aguli engaphi ekhaya utestwa ekhona khona ngale engakahambi engakahlangani labantu abaningi.
Uhulumende kuyini ongamxwayisa ngakho?
Kuhulumende ngithi hayi hulumende, sekukwehlulile lokhu, sokuqakathekile ukuthi kathesi udinge bonke abalolwazi lo mkhuhlane lo wecorona usebenzisane labo ukuze bancede njalo basize ukuthi bakuphe ulwazi lokuthi umkhuhlane lo uhamba kanjani njalo uvikelwa kanjani, ngoba singayekela ukuthatha lo mkhuhlane serious uzaqeda abantu lapha eZimbabwe kugcine nje sokusala abambalo.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Inani labantu asebehlaselwe yicoronavirus eZimbabwe lona likumachumi amabili lasishiyangalombili, kude emhlabeni jikelele selifike ku-2.6 million. Asebefile emhlabeni jikelele sebeku-184,000 njalo asebesilile bangu-717,000.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ingcwethi ezicubungula ezenotho eziningi zithi uhlelo oluqoqwa nguhulumende oluzabamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo ehlelwe nguye uhulumende kalusoze lusebenze. Zithi uhlelo lolu lulakho ukubangela ukusilela kwezinto ezijiyeneyo osokuke kwenzakala esikhathini esedluleyo. Uhulumende uthi usevumelene lapha amabhizimusi kanye labalungisa impahla ngalolu daba, kodwa alukasungulwa ngokusemthethweni lolu hlelo. Inyathelo leli lilandela ukuqonga kwentengo yezinto ezigoqela isinkwa, impuphu, amafutha okupheka, ifulawa lokunye okuchiyeneyo. Uhulumende uthi intengo yezinto eziningi kuzamele yehliswe iye lapho eyayikhona mhlaka 25 ngenyanga edluleyo. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo lokhu kubikwa kubangelwa yikugugudeka kwemali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Kusuka kwenze laba bawenza lokho kudla bayenze lento okuthiwa ngesilungu ikuhoda ama-goods, ukufihla lokho okuthengiswayo bese bekuthengisa ngudlu ngele abayibiza ngesilungu njalo bethi i-black market. Kuza sekudula kakhulu okwedlula if bebengabe bekwekele kwathengiswa ngalawo ma-prices ngentengo ekhululekileyo engashiwo ngu-government. So abathengisi bangavumelana nohulumende mpela bethi hhayi sizoyehlisa ama-prices, sizosebenzisa siwa-fixe ngaleyo ndlela, backdated to March. kodwa eqinisweni umuntu uzicabangela ibhizinisi yakhe. Njengoba nje ngingakutshela ukuthi eGoli kunje eSouth Africa kuvale utshwala but buyathengiswa. So uhulumeni ngezinye indlela usiyenza impilo yabantu yabanzima ngoba buthengiswa budula okwedlula indlela ade buzathengiswa ngakhona if ubeyekelile wathi hayi thengani kodwa phuzelana ezindlini. So yi-example yokuthi ma ufuna ukukontrola izinto unguhulumende ugcina usenza kube worse. So if iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Nxa inyathelo leli lingasoze lisebenze, kuyini okunye okungabe kwenziwe? Sesibona ukuthi osomabhizimusi bese bekhuphula intengo yempahla mahlayana.
Ngezomnotho esezi lokhu ziphethelwa ngezigamba. So ngeke ukhulume futhi ngama principles awe economics ma ukhuluma ngesituation yeZimbabwe. Abo businessmen bengabona umumo othize bangena lapho becabanga ukuthi bangayenza njani imali. Bangabona abantu besifa benza amabhokisi babangcwabe. Bangabona abantu belambile badinga ukuthi babathengisele ukudla abanikeza abantu izinto mahala. Yikho ke kufuze ukuthi uhulumende akuzwisise khonoko. Abese kuzwisisa ukuthi manje senza izinto zisiba nzima, wenza zibe nzima worse. I-COVID-19 ize nje yenza zo zinto zibe worse ngoba umuntu manje kufuze acashe endlini amalayini asenzima. Usisizwa ukuthiwa khona kulomunye okuthengisayo khonokho okudinga endaweni ethize ngoba ufihlile esenzela ukuthi kuthengiswe kanzima ngoba ebona futhi ukuthi abantu bathola nzima bengena emalayinini bezi-exposa futhi to umkhuhlane lo ababalekelana nawo.
Sesikhangela wona umnotho welizwe, uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu olwe-coronavirus simqathanisa lamanye amazwe?
Izinto zime kubi laphana ekhaya. In the first place vele nje khona kule ndawo ezidumileyo kobulawayo kuthiwa komnyoro kobanibane emtumbane korisike kodliwa abantu bayagcwala laphana abanikani le social distancing le ekhona kwamanye amazwe. Bayeka nje eSouth Africa bakwenze baze bakwenzisisa amasotsha abeshaya abantu uma bebonakala bephandle kuthiwe behlala ezindlini. Hhayi eZimbabwe kungathiwa nje yeyi kunganinto elula, siyathandaza ukuthi umlimi asize ingamemetheki eZimbabwe ngoba eZimbabwe ingamemetheka kungonakala laphana.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezenotho. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eGwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezifele kwamanye amazwe zizaphathwa njengezidumbu zabantu abathethwe ngomkhuhlane weCoronavirus lapho zingena elizweni ukuze ngcwatshwa. Iphephandaba leHerald lona lithi umanyano weAfrican Union izolo ucele amazwe afakela eleZimbabwe leSudan izijeziso ukuthi ezesule. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, linjani bantu beStudio 7? Linjani basakaza bahle? Hayi, mina igama lami nguStanley Moyo. Ngizama ukuthi ngikhulume nje ngendaba ye-COVID-19. Ukuthi abantu especially abemaphandleni bazama impela ukuthi benqabele lapho emkhuhlaneni lo ingozi kangaka, kodwa ke uhlupho lusuke lube khona ngolokuthi abantu kabana ukudla kakukho. Yikho kusuka kube nzima ke ukuthi bekwazi ukuziphilisa abantu, yikho begcina besiba nokuphuma mpela bezama lokhu la yilokhuyana ukuthi bekwazi ukuthola usizo lokuya ethunjini, ngoba bagcina sebebona ukuthi kungcono ukubulawa umkhuhlane kunokubulawa yindlala, ngoba ihulumende yona bekufanele mpela ukuthi ngabe
ithi abantu kabahlale ezindlini behlale phansi ibanikeze okokuthi bekwazi ukuthi bephile. So baphonga uhlaliswa abantu kuthiwe dlalane ndawonye kodwa kungela sizwa abalutholayo abantu nabantu balapha. Iliqiniso elikhona izinto emashop sikhwelela ugoda azikhwelile kakhulu kakhulu okuthi impilo sinzima sinzima kakhulu kakhulu. Ngizokhuluma ngodaba lwabo baba umsaca Ngulube ukuthi hayi sizwa siba nokujabula okukhulu kakhulu uma umthethwandaba ukwanisile ukuthi ubanikeza ukuthi bayiphume namitshana besekhaya bekuthonisise bephuke esuka emzini yabo. Hayi siyajabula-ke lapho sengathi inkosi ngafaka isandla sabo betholakale bemsulwa ngoba siyakwazi ukuthi indlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kusetshenzwa kanjani. Ye kuloku kugwenxagwenxana okuthize okwezomba ngaso nakuyabe kungena khona lapho pho. Hhayi sibafisele inhlahla-ke nabo-ke bekhulule bayekwazi ukuphila nezimoli zabo. Ngiyabonga umsakazi, ngiyabonga. Ngicela linikeze nami inamba ze kungena ku-Facebook. Ku-Facebook ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani Studio 7 nge-Facebook.
Sawubona Dube. Hayi, ngapha siphilile baba. Yimi ukhansila umoyo uyilade edonsa ngaphansi kwesilobela kunduna uMalisa. Hayi, siyalubona uhlelo lwe-lockdown kodwa-ke akula ngenye indlela esingayenza madoda. Hlupho kuphela esilubonayo lapha yikokuthi abantu bethu baza kufa indlala. Yilo uhlupho olukhulu i-lockdown yona ilungile ivikela impilo zethu phezu kwalo umachaya bhuqe wesifo i-corona i-COVID-19 le. Kodwa-ke i-challenge enkulu kathe sesesilayo yindlala. Njengakwesami isigaba lapha edonsa, hhayi uma ngoyeselale ziko ba izilimo zatsha, izifuyo zafa ngendlala yesizini ledlulileyo. Kathe sabantu abavunanga lutho, kakula lutho sibili mangamabi. Uma ngoyeselale ziko wese abantu bakithi lapha abaningi bebephila ukuthunyezelwa okuvela phecheya emazweni ngabomalayisha. Konke lokho kumile, akukho kudla okubuyayo. Abantu sebethwele nzima la, bathwele nzima sibili. Asazi ukuthi kathi uhulumende ngangenela njani. Khona idona eliholisa kuthiwa i-Red Cross kodwa-ke hhayi ayilancedo olukhulu elwenza ebantwini. Ifike yakhetha-khetha abantu, yachiya abanye. Khonapho abangena ehlelweni bangena bebalutshwana, behola ukudla okulutshwana okuncane kakhulu. Kunzima, abantu bayalamba kakhulu sibili la. Angazi ukuthi uNkulunkulu angangenela njani athumele idona kumbe uhulumende asincedise njalo anikele aba bantu ukudla ngoba sizabona izidumbu la kubi. Amanzi kawakho, izibhorane zifile. Masisithi siyazama ukuthi abaphezulu ngale bezosilungisela izibhorane bafike balungise wani bahambe. Akula manzi, yonke into ibhazalele. I-COVID le hhayi isenzele okunye okuhlala kunjalo baba. Kodwa hhayi inkosi izangenela ngalo mkhuhlane ungadlula. Abantu bazazama ukuthi sibone ukuthi masiphumela ngaphandle kambe kuyini esingakudobha lapha lalaphana ukuze abantu bethu bengabulawa indlala.
Hayi, siyalibingelela abalaleli benkosi lonke lelalele ngalesi sikhathi. Mawujehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi, sesihawula sesithule zima bantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili. Hawu, zihlobo zenkosi. Nawu uNkulunkulu uyangenela bakethe kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu elizweni lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende sizwa ngamakhungakhungu ukuthi abanye sekumele baxoshwe emsebenzini. Umuntu exoshelwa nemsebenzini umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenzi. Akhulumende engakwenzi sokuxotsha abantu emsebenzini. Hayi, lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga asebaxotshe emsebenzini angasabaholisa inyanga le. Uhulumende mele aholise abantu, angayele ukuholisa abantu. Ngangela mali-ke aphume esikhundleni wehluleka vele umnanga wakho kaphume.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli sekhuthaze amabhanga akweletisa amazwe omhlaba imali ukuthi esule izikwelete zamazwe asezwekazi le-Afrika ukuze enelise ukuvuselela umnotho wawo osubulewe ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukulwisana phakathi kukahulumende we-Libya labahlamuki kuyaqhubeka njalo amasotsha kahulumende abikwa esenelise ukufuqela abahlamuki khatshana ledolobho le-Tripoli. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usethule umthetho omisa uhlelo olupha abakwamanye amazwe imvumo yokuzohlala eMelika olwama-green cards. UTrump uthi uhlelo lolu luzamiswa okwenyanga ezimbili ezilandelayo iMelika isalwisana nalo mkhuhlane we-coronavirus. Uthi injongo yomthetho lo ngeyokuvikela uzulu weMelika ukuthi engathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza. IMelika yona isifelwe ngabantu abaphose bafike kunkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,000 ngomkhuhlane we-coronavirus. Izolo kuphela kufe abedlula inkulungwane ezimbili. Umkhuhlane lo usubambe njalo abantu abaphose bafike kusigidi 848,000 kuleli lizwe. Ngani Ncube behlabela kamnandi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukubhubha kowesifazana obengumuntu wesine osebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane. Ingcwethi kwezenoto zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6. Olivalelisayo, Mtungamili Nkomo.